namhla kusukela ngo-9 ekuseni i-World Easter iyatshengisa ukuthi kufe abantu abangu-21. Last year kufe abantu abangu-7. So ama-accident ayakhwela and abatshayele kukhanya i-driving conduct kayimanga kuhle. Abantu abafileyo izolo kufe abantu abangu-10. Umunye utshaye we-empire utshayele wemota wahle wabaleka. Inye accident umtshayeli uyenze u-overtaker wahle watshayelela ebrijini abantu ababili bahle bafa. Then umunye e-waterfalls duzane lezinto ka-shopping center uphume emgqaqweni watshaya e-pedestrian imota yahle yabhewuka wafa abantu abangu-2 including u-pedestrian utshitusa abantu abangu-3. So singananzela ama-accident kuyatshengisa ukuthi abatshayeli kumele vele batshayele ngonanzelelo. Akumelanga bahambe lesiqhubu esiningi, akumelanga ba-overtake lapho okumelanga ba-overtake, njalo kumele ba-respecte ama-pedestrians nabanye abahamba emgqaqweni.
Singathi ngenxa sikhangela kwenziwa kuyini ukuthi kube le ngozi ezinje, ngabantu abanathayo kumbe kuhamba njani?
Abanye bayanatha vele, abanye singathi thina ngesikhiwa i-over excitement, then abanye singathi i-reckless driving ukuthi nxa umuntu ehamba laphana kasela embeko uyabe sithi hayi imota ngeyami, ngiyatshayela lokho engifunayo, but ukutshayela lokho okufunayo yakubulala abanye phela.